Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 5 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili
ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabo magwili izinto leziyana ezinjengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa besekhefini lekhisimusi
inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu isiqalile ukukhwela mahlayana phambilini kwekhisimusi
Siba kuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bo councilor babo esigabeni
uzolo uphatheke kabi ngokwanda kwabasakhulayo abagula umkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa Kwezemidlalo iMorocco ilolodwa iqembu laseAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup ngemva kokutshaywa kweSenegal nge-3-0 iEngland izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto isiqalile ukukhwela mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo, inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima okumangalisayo. EHarare ikakhulu i-2 liters yamafutha okuphekisa we-cooking oil ibika ikhwele isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90 kwathi i-2 liters yamazowe layo yakhwela isuka ku-$2.70 yaya ku-$3. Sixoxele siphathamandla seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube
yebo izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabo magwili izinto leziyana ezinjengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa besekhefini lekhisimusi kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi unqa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kububutswana kube South Africa lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lulu ukuthenga kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu abantu ngokunjalo soze babe le Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngalindlela siya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga ngakho ke asoze ikhisimusi benhle la kancane
kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo 25 impalakazi khonapho libona umumo uminjani kundaba zentengo
kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona ngokuba sekwaba injwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu zicine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi abasebenza basolo bathola imali encane bazuza imali encane emisebenzini yabo abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa kuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa nendlela vele sesikubona ngayo uyakubona ukuthi izinto eziningi siyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kanti ke singakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kweChristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali yeschool fees zithatha imali ya next year dingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayefunda ngendlela efaneleyo
ezinye indleko ezifana lama school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khona apho isikolo libona zikhuphula ama fees
Izikolo ngobunengi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu. Kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi. Kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo. Siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi zizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelele ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Uzulu weZimbabwe useveze ukukhathazeka ngokwanda kwabasakhulayo abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Iphephandaba leNewsday libike ngempelasonto ukuba iziphathamandla zesibhedlela seyingutsheni kobulawayo zithi liyalikhuphuka inani labatsha ababulawa yilo mkhuhlane abadinga ukwelatshwa kulesi sibhedlela. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa solubhahile kakhulu eZimbabwe lapho abasakhulayo abenza khona amagigi ngudlu banathe njalo bebhema okudakayo okugoqela icocaine. Umkhuba lo ugcina ugxila kwabanye umuntu aphenduke abe yisigqili sezidakamiswa. Ziningi inhlelo eziqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende ngenjongo yokuqeda lolu dubo. Ngempela sonto ukansila ka ward 26 emganwini kwabulawayo umnumzana Mpumelelo Moyo uqoqe umdlalo wenguqu ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lezidakamizwa njalo babhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxela ewachasisa.
Siba kuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni. Siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bo councilor babo esigabeni, o councilor abe CCC, o councilor abalenhliziyo zokuthungamela abantu abazwele usiza abantu ezigabeni. Sibakhayela ukuthi singathi nge Saturday umgqibelo batshone bedlala ibhora kulama teams ayi 10 almost about 200 youths ade bedlala ibhora leli singathi azange bebe involved uma drugs singathi they were rehabilitated ngelanga loneli. Sikhangele ukuthi going forward sicontinue sibasupporta kuze bephume zamtshose kuma drugs lawa izidakamizwa esezibaqedile kulama wards engutsheni khathesi agcweleyo abantu behamba besiya khona ngale engutsheni sebe singathi sebe le mental sickness or illness ngendaba zama-drugs zonezi. I-tournament leyi adiqhuquzela izinto zonezi esengizibalisile.
Bakhona yini abasebenzisa izidakamizwa abaziwayo ongathi bebekhona kumbe belihlanganisa nje abasakhulayo libaxwayisa kungelane lokuthi bayadakwa kumbe kabadakwa?
I-tournament le yadihlanganise bonke abasebenzisa ama-drugs labangasebenzisiyo. Laba abasebenzisayo besibabonisa ubungozi bama-drugs laba abasebenzisayo. Sibakhuthaza ukubana bechiyane layo ama-drugs lawa. Sibatholele ama-opportunities ku-sport. Sibatholele ama-opportunities abangathotshona bezilibazisa ngawo besuke kuma-drugs la ingozi. Njalo laba abangakaqalisi ukuwasebenzisa besibaxwayisa ukuthi bathethe iqhinga kumbe esingathi i-decision eqondileyo kubana behlukane lama drugs sibakhuthaza kubana bengabi tempted ukungena kuwo noma ama opportunities sibone ukuthi elizweni awakho abantwana sebetshona bebone ngani bazilibazisa kuma drugs acine balimaza besibakhuthaza kakhulu ukuthi took a bold step, a good decision kubana betshiyane lama drugs bengangeni kuwo sibabonisa ukubana lapho abafisa khona ukuncediswa ababuye njengokhansela wabo kuwa 26 emganweni kobulawayo bebuye ngibadingela ama-opportunities okuthi betshone bezilibazise ngawo ngoba abantwana the hard working bengikhuluma labanye abathi khansela thina sagraduata ngama-degree lawa lalawa atshiyeneyo ayisikho ukuthi ngabantu esingathi ngama-youth angafundanga kodwa ngamantu abesigaba ama-youth afundileyo kodwa aswela ama-opportunities ekugcineni acina sebone ngani ama-drugs wona lawa yiwo abangaphila ngawo yangabaphilisa yiwo abangangababalibazisa ukubana bekhohlwe ngobuhlungu ukuhlukuluzeka ngezanu PF elizweni beswela ama-opportunities bekhule beze bebe abantu abadala bengakwazi e-industry bengakwazi e-factory bengazake beqhatshwe kodwa bona bethwele ama-qualifications.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ngukhansila ka ward 26 emganwini kobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ibika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukusilela kwamagesi eZimbabwe kulakho ukubangela ukuthi uhulumende acitshele zonke izindlu zabantu amagesi. Umnangagwa ubikwa esithi uhulumende ugijimisa uhlelo lokuthapha amagesi elangeni ngesola. I-Chronicle yona ithi umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube usexwayise ukuba kungumlando womuntu wonke eZimbabwe ukulwisana lodlakela oluqondiswe kwabesifazana. Wethule amazwi la ekunanzeni umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Soku isikhathi sembiko yenu.
Injani ninjani studio 7 ayitinesiphilile ngapha siyezwa yazizano yehlulo kwayo ngoba nditsho langalipilanga bakazi bavume ukuthi abantu babo bachaya abantu. Kambe khona lanxa ngaba ngubaba usasa abantu bakho kubuye kuthiwe bachaye abantu wale usasa kuthiwe bachaye abantu wale. Uyabe usithi ngubaba siloqondileyo ukuthi uzama ukuthi ukhuze kube lokuthula. Hhayi lokhu uvele ngumnangagwa vele ayi mnangagwa ngoba sesala ukuthi waphathe kakugugula njengokwabo vele kokwenza izinto besala.
Salubonani basakazi bakastudio 7 embathanda basilethela iindaba ezimnandi eziqiniso. Siyabonga kakhulu. Mina nje ngihlala ngesikhalazo njengomnangagwa. Uyayibona into eyenziwa umnangagwa abantu ayikho right. Ethatha imali enikeza abantu amatitsha asokola akafuni ukubanikeza imali enikeza abantu nje. Uyakhohlwa ukuthi la sibenzisa isikhiwo esikhuluma isikhafula made eliphephephephe ekhuluma isikhiwo esingazwakaliyo izethicha. Utitsha nguye wameza wakhuluma leso sikhiwo. Ezibhedlela kula mithi ibhedlela zifile ziyathukwa emazweni lapha ngezibhedlela. Hayi mnangagwa mani wasebenzisa ubuchopho mdala mani. Hayi zano nje akusebenzisa ubuchopho. Umgwaqo kufile kodwa amabhodi asithathela imali zinqubunqubu zezimali. Siyenzani kati imali leso? Hayi ngicala ke lifunde yami la ke lifunde. Ike lifunde la uba umnangagwa lakayizwe asobaba vele kimi lo. Mdala lo mnangagwa lakayizwe. Ya nambe yakhonale khonale khonale ungaziwa khona umuntu futhi angezifihli mbe yakhonale.
Linjani Studio 7 linjani banjani abanye salibingelela lonke uChris Gande kumkhangamini wonkosisi abakhuluma lapha ku Studio 7 siyajabula ukuthi sinikeze singakwaziyo izindaba ezinhle Hayi izano kayekela ukutsotsi ukuhamba iphula abantu. Bazenza abantu ababright nxa bekhuluma kodwa bona bekwazi ukuthi nxa behlezi imeeting yabo babashaya abantu. Bahlala imeeting zabo bethuma abantu ukuthi lina mayuthi sizanika imali yezikadi libe selingibashaya laba be-CCC ngababona bekhampela. Into yayisenziwa futhi umgabe esaphila isahamba. Babehlangana emahholu, bengena emahholu bekwenza lokho. Bethatha ama-ovethi baqhubele izibhamu, behamba ama-ovethi bethi lizwe leli labuya ngegazi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi izano vele ihlala ikhuluma ukuthi nge-Europa ngegazi. Yinto esilandelwa nguye upresident Mnangagwa labalandeli bakhe. Yona leya into yayisenziwa ngumgabe bengawina futhi bazabe besenza njalo behlukumeza abantu ngezikhathi zokubuya kwamavoti. Kungaphela amavoti abasela lapha ababuya khona sebesiyazihlalela ngoba besebekwazi ukuthi bawine ngokutsha abantu. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi we-Studio 7, ngiyalibongelela labalaleli, ngithi congratulations kwabavotileyo ama-CCC. Hayi siyabonga kakhulu elikwenzileyo, besingatsho especially njengebhinga indlela abantu ade bekhala ngakhona kuma-group into ade senziwa ngabantu be-ZANU-PF. Hayi kuNkulunkulu khona, sikhulekeleni ukuthi lolu hlelo olufuna ukwenziwa i-AU kuzovotisa eZimbabwe luphumelele, usathane angavimbi ngoba hayi i-ZANU-PF yenza intando yayo shemo. Khathesi kunje bakhonte bakhuba kampenile besithi kuyavotwa nge-last minute, ikhothi yabe simisa sokuthiwa ye kunje kunje ikhuluma ama-reasons afile esingawaziyo. Okungangokuthi ikhothi itshelwe izanu nje wavele izanu yenza intandi yayo emakhothi ukuthi nabamise nini kwenzela ukuthi thina lezekila silungise sifuna uthatha wonke amawadi ayi-5 ebhinga. Hayi kabayenze, kodwa sohlangana kukhetho lwa-next year oluyabe lu-free. Next year ubuhle bangikhona luzabe lu-free ukhetho ngoba vele asisoze sivume. Akathethi kuma-by-elections kabayenza intandi ndiyabo lezeki. Yikho libona izeki yala le voters row iyakwazi ukuthi vele kulo isitoti abafuna ukusenza. Hayi ebhinga basebenzisa le court. UNkulunkulu khona lingalahli imbeleko bantu bebhinga, silitshayela amahlombe lonke elivotileyo lalaba abasegangeni lalaba abalimeleyo. Hayi konke sikunikele kuNkulunkulu, kunjalo vele empini kodwa sizonqoba.
Ndivuka njani Studio 7? Ndivuka thabasazi bethu. Hayi siyabonga kakhulu, sifisile namhlanhla lokuhle ukuthi uNkulunkulu ngaye sigcinela lina kakhulu elisibalele izindaba zethu. Ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bengalibali ukuyabhalisa ukuvota, please. Abantu abayevota, abantu abayevota sidinga ilungelo lethu lenqubekela phambili lokuthi sithole impilo ekahle ngemisebenzi yethu. Abantu abayebhalisa ukuvota sibili, asikhuthaza nganeni sisebhalisa ukuvota sivungisele sikufisa. Singahlali ngezandla abantu bakithi, please. Sabe sebhalisa ukuvota ukuze into zonke zisihambela, singahlali singabakhalayo njalo nje isikhathi zonke. Sambeni isikhathi ngesethu kakhesi, ngesethu ukuthi esikufunayo sikukwanise. Asizameni ngendlela zonke sibe bantu benkosi, siyebhalisa ukuvota. Mayuthi badala konke sikumandleni ngezinyawo, engabe lobuvila engakuthi lokho elikubonela kubona emuva lekhazekubelisezabe lokho kusenzakala kufanana seze kufanana. Sambeni sebhalisa ukuvota. Isikhathi sokutshintsha manje kathesi, so isikhathi sokuthi sitshintshe senze sikukwanisayo. Ngiyabonga kakhulu, ukhuluma ngosibanda kwalezisana.
Salibonani kwi-Studio 7, salibonani. Siyacela please dube kwisibanda like nisebenzele iphathi. Hayi ningabi lokhu nikhuluma ngomlomo angaliyasebenza. Awubheke ebhinga manje sidlulele ubindu la. Kanti umsebenzi wenu yini wena? Hayi hayi liyakhankasa suke lapho likhohla abantu lihambe lithule lithizwi. Hayi liyasidlisa mani dube kwisibanda. Hayi ake lizame ukuba ngabantu. Hayi 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 siyasola singabalandeli. No. Lingakhangazi lichiye abantu benjalo lingabayenzeli izinto abazifunayo. Hayi iphinga isiyathathwa izano. Hayi Dube kwisibanda. Hayi hayi okwenu kukhuluma ngomlomo kuphela, angaliza izinto enkulu. Manje sidliwe manje, shuthi lama-election adlala siyadliwa phela. No asiyithandi le nto le singabalandeli. Hayi
mm.
labo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukuba umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ikusasa lakhe esesikhundleni lesi selisezandleni zogatsha lwe-National Executive yebandla lakhe elibusayo ele-ANC. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi kumele achiye umsebenzi ngemva kwempumela yophenyo olukhomba ukuba engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali engena ku-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. I-AP ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abayisishiyagalolunye kwele South Africa eJohannesburg ngempelasonto. Abantu laba babikwa bengamalunga esonto engaqanjwanga ekade bebhabhathisana emfuleni uJuice Gay River. I-AFP ithi izigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zingene kwenye indlu yokukhonzela ngodlakela kwele Nigeria ngesonto zathumba amakholwa esimoslem angama-219. I-Voice of America yona ibika ukuba unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi umfutho wezitsheziso zenotho ezetheswe eleRussia ngamazwe angentshonalanga uyaqhela mihla lamalanga khona athi sokubangele ukuthi eleRussia lehluleke ukuthenga izikhali zokusebenzisa ekuhlaseleni eleUkraine. Ekhuluma emsakazweni we-CNN izolo uBlinken uthe ngenxa yezitsheziso lezi iRussia ayisenelisi ukuthenga konke ekufunayo okokulungisa izikhali. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khonale kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Kwezemidlalo, iMorocco ilolodwa iqembu lasezwekazi le-Afrika eselisele kumidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokubhaxabulwa kweSenegal i-England nge-3-0 izolo. Ukunqoba kweNgilandi kutsho ukuthi isingenile kusigaba sama-quarter finals lapho ezanqikilana khona lentshantshu eziphethe inkezo ye-World Cup. IFrance kumdlalo okhona mhlaka 10 ngomgqibelo. Amanye amaqembu asengene kuma-quarter finals yiNetherlands leArgentina, wona azanqikilana ngolwesihlanu mhlaka 9. Namuhla yaqhubeka imidlalo yokudinga amanye amaqembu azangena kuma-quarter finals. ELeCroatia lizabhuqana leJapan, kuthi iBrazil yona inqikilane leSouth Korea. Kusasa iPortugal izadlala leSwitzerland kuthi iSpain yona idibane leMorocco. okuyilo lodwa ilizwe leAfrika eselithwele amathemba abantu bakulelizwekazi. Sixoxele intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokunqotshwa kweSenegal izolo.
Hayi, iSenegal bengiyithembile laphana mesithi zayenza ngcono, kodwa hayi kwanya uyalile. iSenegal yenze lokho ababeza ngesikhiwa bathi schoolboy blunders. Ngakhangela nje igoli yokuqala ngazo uMendy ugoalkeeper ukuthi bekutheni laphana. Ekuqaliseni abantu bahle basola nje, lami ngihle ngasola ukuthi hayi uMendy indlela abamba ngayo le nganayisiyo. Sabona igoli yokuqala yona leyana bekumele azama okungcono. I think yona le ihle yavula le confidence. So kuthe kube igoli yesi-2 yona le just before half time, nje a few seconds before half time, yahle yababona le confidence kuSenegal. Mina besengikhangelela ukuthi hayi Senegal ngihamba ku-half time kuyi-1-0 uyakhona ukukwanisa ukuye ukuthi ucoach hayi azama at kodwa kukhanya kwehlulile. Nosaka wabuya wazitshayelela elesithathu. Siyabatshayela ihlombe nje loba bedliwe, badlalile. Khathe sesikhangelela iMorocco ukuthi singaqhubeka layo.
Iyadlala kusasa iMorocco leSpain. Ubona izala nkomoni lapho?
Hayi, iMorocco leSpain hayi, mbona iSpain ezanqoba lapho. iSpain loba igcine ingunumber 2 egroupini yayo. I think kuMorocco lapho hayi ayingeke ibe le challenge kakhulu, kodwa iMorocco itshengisele nje ukuthi nayo iyabuya. Kodwa ngase sikhangele nje iSpain ama-stage lawo esesiku kuyaziwa ukuthi igame le ungadliwa usudliwa, ungawina suwini. And iyathi ibuya kugame le yambona ukuthi ngabuya nje ixegisile, yabo iyibophile layo ithe qine ithe saka. And vele abasoze banika iMorocco i-chance. Ngibona iSpain kuyiyo ewinayo.
IBrazil kulabo abayisekelayo bathi hayi ikhanya izathatha inkezo mpela, yiyo ezayiphakamisa iWorld Cup. Kodwa sibone inqotshwa iCameroon ngolwesihlanu nge-1-0. Njalo kusasa izanqikilana leSouth Korea. Ubona iphumelela yini kulowo mdlalo? Sicine sibona ihamba mpela isiyangena la ku-final iphakamise inkezo.
Loba inqotshwe iCameroon iBrazil ngiyibona ihambela phambili. Ama-group stages lapha naye ukuthi game yayinye yabengasela effect nje kuma-standings, iBrazil ibisikwazi ukuthi siqhubekele phambili ku-second round. Kodwa ngiyazi ukuthi befuna ukuthi icine iwina amagame onke, kodwa iCameroon lapha naye yala. Hayi, angiboni yehlulwa yilutho. IBrazil ngiyibona ifika kufinali loba ingasoze ithathe inkezo, kodwa hayi ukufinali lapho hayi ngiyasho ukuthi iyafika sibe. Hayi, IBrazil ngani ngamanye amathimu aqinileyo khona layo kubo France khonapho. Yadliwa iCameroon kodwa hayi ngombono wami ngendlela edlala ngayo lama-players akhona laphana, hayi I think IBrazil kufinali iyafika. Lowi phakamisa inkezo ngakhona uyiphakamisa.
Jafet Ngwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo uthi hayi ingafika kufinal iBrazil iphakamise njalo inkezo. Khona zake sibone bathi ibhola liround, sizabona ukubana iyozala nkomoni ke lapho, ngoba iFrance ila isingathi ngama-defending champions ayisoze ivume nje ihluthunelwa inkezo mahlayana nje. Imidlalo yalamhlanje njalo sivala nje uhlelo imi kanje. IJapan izanqikilana leCroatia ngesikhathi sika 10 o'clock a.m. ngesikhathi sakhona apha eMelika Eastern Time. Kuthi iBrazil yona izanqikilana leSouth Korea ngo 2 o'clock ntambama emini rather ngesikhathi seMelika njalo. Kuyabe sokuntambama ke lapho eZimbabwe. Kwanele mthwaka zomuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo Muntunga milinko mo lichone kuhle.